Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela lamamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalele parliamente uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kombuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satshe sibili inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kuthi ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kuthi ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzele ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba. Kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo ama-injection amabili awagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa. Khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungami metheka kula nxa usihlasela ukuthi usihlasela uthole umzimbu lamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuya uyaphithizela ungasitshela ukuthi kuhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi ikhathi esibuye sibili ngesiqulo angesivuve esikhulu hathi lowana esawubona ngale kugqalisa last year ngomatch so kabantu abanengi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasitshiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele ukuthi ngasingabantu silandele izilayezo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanana lo mkhuhlane khathi sabantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabe ensukwini ezedluleyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa UBH kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlele bezikhatshana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sile inkulumo sicokisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathe sothwalela amanye manje kusena amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokuthini bagcwele emaclinic indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonoko abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke hambanga engasuki hambe engahlatshwanga khona kule ngozi yokuthi abanxa besime isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlanza mimitha ngamandla ngoba abantu sebeminyana bejona bekhona phani langa lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane singamemetheka njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi leyo ma 2 days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye singakutho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lohlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqatha kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandela abantu ngikubanika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethu bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu 200 bonabo iinamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili lina ngolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuka ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa olayina. Kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane. Ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangelazithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Ulubona njani?
Kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha ba kwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe nxa ukuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengelazithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kukutho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galaswa isithupha ngenxa yegugurawundi kodwa okwesibili lokuvaccinethwa ubesezayihluleka ukuthi athole i-injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi i-ofisi e-registry edinda izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu siye sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe isithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhele ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwendwe ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga ukuhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenele siphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngoyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawe siwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami ePhalamende ngayacela kuma-ministers atshiyeneyo lawe ngithanda ukubonga ama-minister e-government yeZimbabwe they are listening like upresident irodi ithara sokusiba right sokuphelele sibili sihuqwa usukele emaboneni usiye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule e-woodlands ithara lenestrip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba uMhona usebenzile usincedisile ngibese ngibuya i-vocational training center emaboneni laphana hayi ngibonga sibili i-minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakelani nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ungakhana amarodi lesuka kumakhepe esishagari ntaba mhlophe izagredwa kathesi khanga lirodi esuka emakhulambila mangwandi esuka emakhulambila mangwandi lowakhona emishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuka edoson zisiyaphutsha kona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo line kumele agredwe isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhode enima isiye sunrise esisarasara konke udleza amarodi kumele alungehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini izibhorani sesiqalisile liyakubona ukuthi izibhorani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilungeke kumele zibe ziningi kakhulu izibhorani ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meyasi isibhorani siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga kwi-DTF ubaba ujonam iminisitri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale zibhorane kube sibuya ama-piped water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilana amele afike ebantwini ihambe ifile amatanki siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana ku-ward 5 i-treatment works lyane laphana eklinikum edamu usombibhi sisuka kusombibhi sisiye eklinikhi emangwandi lesikolo kanye imangwandi primary school kumele kube right sesisiya laphana esikolo komzila i-pramatank afa izinwa sisonke sifikile khona pha siyawalungisa amatanki leyana lamanzi ukuthi ahambe ku-community sibuye ku-pipe water scheme esuka kobaba usogwala kumisiye ebantwini siye eklinikhi ngale emadikani klinikhi imele la yilungiswa yinto esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esezisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i-bridge usobakhwenyana sobakhwenyana bridge seliphela liza khomishinwa kathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho.
Kunengi njalo esikhangeleyo kuma projects abo mama, ama bakery amela asebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza. Sibe sikhangele ama youth empower bakery yabonga ibuyile imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathezo phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali ama project ama youth achiyene. Yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo. But sizabuyela futhi yengena ward by ward inika abafana imali. Le women's bank la iza yenza njalo inika mama imali. Sizama ukuthi sisiyafika phela lokuthiwa ngu-2030 umuntu wonke abesenelisa ukuthi abe nemali lokho abakuthi abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlali umuntu engela mali ukuthi umuntu engabi ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe-social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba nama-regation la ungakhangela siyawalungisisha gari kumele kulungise umdulwana masinyane kuyalunga labo mbanjeni labo mkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i-COVID isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington D.C.
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyaira intathele zindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyaira ubhubhe ngolwesibili uMtswangwa uthe uNyaira ube yisibonelo kuntathele zindaba ezisacathulayo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngoSidney Lwandle Ncube. Bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwelemzansi. Besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yaseZimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo eSouth Africa. Yinto yomdeni le bantu bakithi. Masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha. Siyanicela bantu mangabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza eMzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alihlaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okobusela akuphilisi muntu siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yeZimbabwe bakithi asikufuni lokhu siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani nakho lokhu siyaninxusa bantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho libuyisele lezo zinto elizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto nizifakayo emabhasini niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasumthetho ngiyalinxusa abantu benkosi
livuka njani kustudio livuka njani khuluma ngukhulisani Ndlovu dabuka kwelinkayi hayi mningikutshoyo nje ukuthi hayi into zabomnangagwa kula nto abasincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkayi siyacela nje kuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkayi ngoba abantu bayayithandi i-MRP yenkayi
so ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lati sizofaka nje support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi nyabo.
Ngiyalibingelela lonke Ntungamile Nkomo, Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo Praxedis Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo. Tshelwa amanga uthi i-vaccine le yeka ibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi ngithilingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu, but kuyathena amandla, uzithela amandla ungana owusela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa. Abangakahlatshwa lingayi, yini elizasala liphile emhlabeni, thina esesihlatshwa incesi esifile. Kathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa ungalakhadi ye ungahambi kwathini thini? Kwenzelwani kunokho? Nisekela amazwi omlalelo omunye ade ekhuluma ku-Studio 7 othi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine leka ithembi. But imangaliswa ngena lobaba ngudokotela wempilo othi abantu hambani lehlatshwa i-COVID, hambani lehlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezanu PF yena lo funa ukuthi siphele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibonani, selibonani balaleli we-Studio 7 linjani? Lonke kuyomqoka amagumbana nomhlaba. Gami lakho ke ngilakho kakhulu, ngithanda ukuthi ngiqondisane nomntanami lothi yena ungowesiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi, hayi ke kayikho into enjalo mntanami. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-Zimbabwean dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali labaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe, the rest abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe, balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwana bayabantu. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano bese sithi hhayi izimbabwe dollar silithole imali esiyithole ngamarandi. So kuya kufanele kwenziwe njani? So kuse kufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi, ababhadala ngedollar Zimbabwe bayabhadala ngesidollar yeZimbabwe. Ikokwenzakala mntana ngesikolo, kakula force mate ukuthi kubhadalwa ngerandi iZimbabwe dollar ifuneka, hhayi bakutshela kuphi? Abakutshelanga mntanami. So ngileqiniso ukuthi nxanti yakhangele siyangaka laphana lilesishiyameni nxa engakatshitshi ibonane uriyoti. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ubuzisise kahle ingxenye angakutshela ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani. Anyone oyikhomithi adanze abanye bakufunga abanye bakugwesa. Mina engikhulumayo the nearest ezikolo eziduzane siyangakho laphana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutalelwe yena elingabe kumnandi njengabazali besiyangaya, ukuthi uheda njani isikolo engakona. That is the question. Uheda njani isikolo engakona? Hhayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami. Abantu bavumelana ngokuthi babhadale ama-rents kodwa sebevumelene. Wena nxa ule 200 rand yakho yahambe eyitshintsha kunike 1400 bondi, uyabhadala into esuke yenzakayo khonokho. So basuka-ke labana besitshela ukuthi khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali, akuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo. Bakithi ngiyaqolisa ukuba ngude Studio 7, ngiyabonga.
Salibonani mahlabezulu, ukhulumayo ngumaphosa lapana ntando kubonga kulomunye umdala lo uthuthi ngubaba umcetjwa ungumlisa endaweni okutwa kokosiphepha umdala lo ana mbonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela iphatha ngayo ilokuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kwenalani indawo bangaya kunomdala ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nala wethu awaziqinto emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kuzima la iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuqunywe phakathi ma kuqunywa phakathi akulwiwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imihlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzikontroli kuba happy la elizweni layo ngoba mbona ngane esishoneni ngala abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba angikaze ngizwe kulo munye okhulume shona ukuthi ye thina lapha siyadambula kumbe njani njani bahlala bethule nje so hhayi ngithi mbonge nje bantu lathi kuhlala sisizwe inyuzi zenezi ngiphinde umbongelwe njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senesasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma eyibambelela nje sisaba amacala-ke kodwa ngokulalela abantu ungcono umnankagungani ulokulalela kwezindawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala kwathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadikwa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 balaleli selikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano siyabonga kwezemelika umongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16 kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona
ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas ngingakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajekiseni amalayini akhona ayemade kakhulu ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala amabhizinisi ayavulwa ama-restaurants asevuliwe konke sekuhamba kuyaqhubeka kunjalo kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane ikakhulu ngayona le variant le entsha entsha yona le ngathi iyahlupha kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele
bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili kodwa ke sizwile ukuthi kubatshayile futhi basesibhedle so sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuche kulokho kodwa ke iqiniso ukuthi hayi kuyakhanya ukuthi ivaccine le yavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngane wami engikhuluma naye lapho owatshaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazange agule unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangakudeleli. Lakhonoku okutshayayo kathesi tshaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshi.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 elizweni sebesedlula isigidi esisodwa 1 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana lo Ntungamili Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.